Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe ngempela azacotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuward 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi ngoba ibandla lakhe lisithi wayengelamvumo yokwenze njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukansela kaward 4 umnumzana David Coulthard waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha manyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi njalo lekhomishini yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansile idinga ukuthi ikhangelele ukubana ibe labantu esithi nama-police makers abangama-councillors abazathatha izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthuke lokho sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi zikhangelele ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelele uhulumente we-ZANU PF siyakwazi sona i-ZANU PF sesiphilela iminyaka eminingi singazebekela amakhansilazi ukuyagcotshwa. So kungaba lengozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party umnyeso local government abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi ethena ulandele umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingelama-police makers kodwa i-urban councils ekuyaphuma ngama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe khona kubana sibona ungathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC lezakhamizi abantu besiphela asakhetha abantu asabafaka abesesifakela abantu esingabanzini. So ke sikhangele thina ukuthi hhayi ama-councillors abavunyelwe bagcotshwe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angisoze ngibone kusiba le ngxabano ngoba into esegcekeni lapha yikuthi khathesi thina sikhangelele ukuthi i-SADC njengoba lawo yatsho inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi wehlukangamawo. Thina besithi ngakuyavuma ama-councillors agcotshwe ama-MPs lawa agcotshwe kunengusayini i-SADC kuphela singakhohlwa ngakhuphula ngo-2008 kwaba lehlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT bazongenela i-SADC kulapho bazophuma i-DNU yeyabuya after 9 months khanito efana nayo khathesi wozela ukuthi intutho kwingani akuqhubeke kunjalo kodwa mna nokukhola ukuthi i-SADC izongenela sicine sibone ngcenze zaloluye lutho kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC koBulawayo azinjwa ikhomishini ye-ZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakoBulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kulikhomishini ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mokova, Kwanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mathe, Lotawanda Ruzive, igqwetha elibamelayo umnumzana Welshman Ncube oyisiphathamandla se-CCC utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lephalamende koBulawayo linqoba amanye amabandla aqoqela elezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.